sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-31 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho.
Ukhetho lolu esiyakilo olwama-by-election asokhetho olulula. CCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba olunye lwabantu baku-CCC bazaya bathe bazakontesta la ma-election.
Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla athi asexotshe umoyo lenye inkokheli.
Ukungaba kwenzike kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party. Ngaleso sizathu ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni.
UZulu wesigaba semaNdebeleni elizweni jikelele uyanxuswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo.
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende, kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamthakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kukhetho lolu. Ukhetho lolu luzenziwa ezigabeni ezithi Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpophoma Mzilikazi, Lenketa. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Ngibingelele abalaleli kuStudio 7. Ukhetho lolu esiyakilo olwama-by-election asokhetho olulula, njalo akula ukuthi i-CCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elinye loluhlu olunye lwabantu baku-CCC bazaya bathe bazakontesta la ma-election. Njalo ngokubona kwami nxa kungena amabandla esiba maningi ngoba vele yona i-CCC iza contest, ngoba la nxa utshaba ngesithi la ule-piece enye uthwele enye i-piece eyali kuzabanzima ukuthi la mabandla amanye angathola o angaphumelela ngoba isisiza ngena andinxa lamabandla sengena amavoti aza dividewa izano icini ngena phakathi seNTBC winner ama constituents asoqiniso ukuthi isisisi kayingeni isisisi sidabuke center elinye le faction yesisisi iya context ama elections. So lokho kunzima ngoba ivoti yenzakala kobulawayo, ivoti yenzakala ekhaya, i protest vote ukuthi abantu bathi abafuni ukuvotela izano. So mbengafuna ukuvota izano bavotela iCCC, njalo sikhangela ukuthi abanye amabulungu eCCC athabanga kwezakala kwezinto kuzakwenza ukuthi njalo ngesikhathi sanxa kube lokhetho loluthi ngama-by-election abantu abaningi abavoti kuba linto okuthiwa ivoti ebhala. So angiboni ukuthi izaphu kumbi MRP ingathola anything engathola any seat ngoba nxa bengena abezaphu bengena lelinye leli i-faction enye le fashion SCC baza divide bayaqhamula ama vote center izan PF BC wina.
Khona okungaba kubangela ukuthi abalwa impi yenkululeko labanye abalandela indlela eyathathwa ngayo ilizwe okufana lokuthi izan PF lezaphu, kungani abantu bona labo bengasekeli ibandla lezaphu ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uSibangilizwe Nkomo? Ubonani kubangelwa yini okwenza ukuthi banga voteli ibandla lezaphu?
Into ofuzeli sinanzelele kakhulu ukuthi izan PF siyapersonalize amawoveti, amapolisa, amasosha. Yikwathi singamangali ukuthi uvaleli usibonile ukuthi uvaleliyo appointi waba ex officio member yezan PF. Lakathesi abantu abaningi ekhaya balambile and kuba nzima ukuthi baphumele egceni ya abantu abaningi bahlupheka bazithimayizwa ngike ngabona sike sabona nge video umuntu wathi chinga etingithi zap ngithi zap ekhuluma inhlamba waphumise ekhuluma sithi hey mina ngwezano abantu abaningi abantu abalwelimpi besaba ukuthathelwa intentsheni zabo ikho kunzima ukuthi baphume egcekeni bavotele izap but ngokubona kwami izap ngokuya kwesikhathi ja kubona nje ukungaqini ungaqinise kwamabandla la aphikisayo njenge triple c ukuthi i triple c kuthiwa ngiyabantu but ayila ama structures ayilani into zakho nazicace izap ikho kathesi iwinile amasi kuma councillors kuyatshengisa kuba ama overthi la abantu abayempini kunzima kibo ngoba kathesi abantu ekhaya basebenzele ukuthi okuyethunjini kuphela ukuthi baphume legcekeni bathi base support usibangilizwe besaba ukuthi iphay zabo zingaqhunywa ilezi ezisiwovethi
lo ke ngumnomzana Josephat Mzaca Ngulube olandela izombusazo ebekhuluma le studio 7 ecingweni ese Johannesburg kwele South Africa. Icele lebandla leMRP likhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixothe amalunga ibandla avethe asexothe umoyo lenye inkokheli. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Veli Lemoyo wenze umhlangano lentatheli izindaba izolo kobulawayo lapho ayethule amagama alabo asebexothiwe lalabo asebemiswe ukuba ngamalunga. Asizweni ke udaba olubanzi ngomnumzana silomnumzana Veli Lemoyo echasisa kabanzi.
Kusukela ke esikubiza sithi ngurule 16 sehle futhi ke siye kurule 5 na khona ke kurule 11 norule 34 okungaba kwenzile kwakuhambelani ke lesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party ngaleso sizatho ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye sibamisayo ebandleni si suleke ubulungu babo emandleni oqala kunguthembisana imfulo ngathi impofu obe isimgcini isihlalo kwemathebelele north sesithethele isinqumo sokuthi ke akasaye kuba lilunga lemthwakazi Republic Party kusukela namhlanje kathi ye umtenda Chilombo naye futhi emathebelele north kuthi futhi yena ke ube ngugcini isihlalo owentsha acting youth chairperson okusho ukuthi ke bona laba esengithenga ababetha ke abangaphezulu abaselalungelo lokuthi ke bangakhulumela ibandla lemthokazi Republic Party futhi ke kusukela namhlanje ke abasavunyelwe ukuthi basebenzise ke ama emblem emthokazi Republic Party nako konke ke okugoqela ke iziboniso zemthokazi Republic Party abaselalo ilungelo lokuthi baqhubekele phambili bebiza emhlangano ngaphansi kwebandla lemthokazi Republic Party okwabo kuphele namhlanje sisiya phambili njalo ke sikhangeleke ku press release yabo abayenza mhla ka 1 October 2023 kukhona futhi amanye amalunga abakhona ke phakathi kwe executive ye NIC NIC abakhethwayo nabo kukhona abanye phakathi kwabo abathi bona kababandakanyi na yonke lento eyenzakalayo ngoba bekhethwe bengazi babuya baza emphakathini bazigeza bathi bona abayisibo futhi ke abaphatheki kulokho bese ke ukuthi ke laba abalandelayo senze lokuthana okuthiwa yi-provisional suspension abalalungelo lokuthi ke baqhubeke bebiza imihlangano ilabo abalandelayo u-Edmund Xakagcwayo owasemathebeleni south u-Eugene Ncube wakobulawayo uBembede Khumalo owasemathebeleni north uSehlisele Ndebele semathebeleni north u-Alick Moyo owasemathebeleni south uQingiwe Khumalo owasemathebeleni north loJabulani Smanda owaseMidlands. Lawa amalunga wonke lawo aselalungelo lokuthi angaqhubeka esebenzisa ke imininingwana yebandla lemthokazi Republic Party futhi abalawo amandla abanawo ukuthi bangaqhubekela phambili bebiza imihlangano njalo bebhala izindaba ezingaphansi kwelogo yemthokazi Republic Party. Laba engibaqambileyo abangu-7 kusakhangelisiswa ke ngobulungu babo njalo lokuthi ke ukuze bayefika ke kuniki bafika njani bese kuthi ke mase kuhlolisisiwe lokho ke sekuzathatha ke izinqumo ngabo kubonakala ukuthi senza kanjani ngemva kokuyenza kama-investigations wonke asabe senziwe.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini okunye elikukhulumileyo emhlanganweni lo?
kokunye njalo futhi esiye sakhuluma ngakho ke lapha ke emhlanganweni obukhona ke ePress Club. Siye sathinta ke njalo futhi ke okuhlanganisela ke udaba olwe international lobby. Esukhangele lapha kudaba lo international lobby ngumgangatho esesiwuthethe njengebandla leMthobazi Republic Party. Ikakhulu ke sikhangela ukuthi ke umumo walapha ekhaya uhamba unjalo ungasivumeli kwezinye izinto ngenxa yemithetho thizene khona efakwe nguhulumende.
Alo ke ngumnumzana Veli Lomoyo isikhulumeli sebandla leMRP ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuzwa icele leMRP elilamalunga okuthiwa asexotshiwe, kodwa sizaqhubeka ngemizamo yokukhulumisana labo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. Uzulu wesigaba semandebeleni lelizweni lonke jikelele uyanquswa ukuya emcimbini wokunanza impi yegadade ngomgqibelo. Impi le yenzakala ngomnyaka ka-1893 eMbembesi, lapho amabutho kaLobhengula adibana khona labelungu. Umcimbi lo owenziwa minyaka yonke lumnyaka uzenziwa ngomgqibelo nalo. Sixoxe lomunye wabaqoqa limbizo umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Sanibonani baba Gandhi, hayi siyabonga ithuba lelo sinike lona. Wona amalungiselelo awomcimbi okukhumbula amabutho awela laphayana egadadu uhamba kuhle kakhulu. Hamba kuhle kakhulu njalo nje futhi lokho esanxusa abantu bakithi ukuthi khona kaveze ngobunengi babo egadade ku 30 kilometer phe kusuka kobulawayo entaba zinduna. Siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobunengi babo.
Ngokubona kwakho umcimbi walomnyaka uzabuhlikane njani lemcimbi yeminye iminyaka, njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi? Libona ngani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka?
Lumcimbi walonyaka u-2023 ngibona sengathuza kuba umcimbi omkhulu kakhulu, njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane. Nxa siyaxoxa labantu, abantu abaningi balesifiso sokuthi baye khona egadada. Into kuphela ezasixaka kumbe ingaba yi-transport. Kodwa ke hayi, kukhanya ngani abantu bakithi kathesi sebekujayele. Eminyakeni le kube kunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi kathi yona vele into othiwa igadade kuyini. Kodwa kathesi kukhanya ngani abantu sebekuzwisisa, sebezwisisa ukuthi igadade yini. Sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi, kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo ezegadade.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende. Kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamphakazi, sinxusile abantwana bonke abemathebenenbendi, sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonani. Akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sechila ukuthi uzabuya. Kodwa ke wonke umuntu unxusiwe, sikhangelele futhi lokuthi kube lezinduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi. Ngokuvela ungumcimbi wezinduna phela wonalo, ayisiwo umcimbi wethu, umcimbi wezinduna. Izinduna ziyamenywa ukuthi zibuye lamabutho azo okuyingabantu babo, lamachiba azo. Siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobunengi babo. Leyana indawo yindawo ebaluleke kakhulu, yindawo engekabani lobani, ngoba ngamabutho phela lawo nalele laphayana kusho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi elilaphaya. So yikho sithi wonke umuntu kabe khona laphana. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ungumunye wabaqoqa imbizo yokukhumbula impi yegadade. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi osomabhizimusi abaningi belokhe befaka intengo yempahla yabo ngedola leMelika. Wona umthetho usithi kumele bafake leZimbabwe njalo lesilinganiso esiyabe sikhona mhla lokho i-exchange rate. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu yindoda emadodeni. Kodwa uChinamasa ulandule ukuthi uChabangu usebenzelana lebandla leZANU-PF esithi uChabangu uyalizonda kakhulu ibandla leZANU-PF. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyabingelela nami. Mina ngimangaliswa ngabantu besindebele ngibona abasola uphugeni lo senze lo Chabangu. Kambe shuwa ngabantu abacabangayo kuhle ngamandebele esibabonayo okwenzakalayo eZimbabwe bakhuluma bephandle manje sengiyandi kwenye indawo. Ngonxawula kuzathiwa ngena any office uzothiwa ndimzwi ukhuluma ngesindebele. Ngumuntu oshonele khonapho. Lama councilor lawa afika ngene futhi enze njalo. Ucouncilor wazini ngamandebele ngomkhuba wobulawayo. Mina abantu ke lihambe lesibhedlela lekele ehlolwa ingqondo zene elihlolwa uJabangu lo phugela yini abantu abaphambeneyo sikuyalikwananga ngoba kalikhangeli ukuthi liyangabi lokuthi livela ngabo ukuthi abantu abeni bazaba yini kusasa lilandaba lakho abantu abeni funa babe yisigqili zamashoni abe buya kwaphe zekubusa ezethatha izikhundla ake lihlakaniphe mani ke livuke ebuthongweni lilethe ekhahla omama abaningi izokhuluma njalo nabanye abadala ujust lipho ngokukhuluma nje umuntu engacabanga engakhangelanga ukuthi kuyini uJabangu uzama ukulungisa into embi siyonakele wrong engazange ivunywe uTsongirayi engazange yenzwe umgabe umgabe loTsongirayi babekwazi kokona ngapha emathebeleni amandebele azabe khokhela nga ematonkeni kokukhokhela amadonga katilimele ifuna kube njani ikholisa ukubuyela kuso ngamashona lengqondo efileyo ke liyekele ukukhuluma into engingasisebenziyo liyayangisa.
Mingelele Studio 7 mingelele abasakazi mingelele abalaleli sibonge lomsebenzi omuhle kangaka. Ngifuna ukuphendula lapha uSimayimane ngelele thina unjwayele ukuthi kanje wayisebenzela iqembu la le-apartheid lobandlululo yikho ekhuluma kanje thina amabhokobhoka siwasapotela ukuthi kulento esiyitholayo okanjani sisapotele nje ukuthi indebe iza e-Africa engasiwumaneli thina la ingathi imeseji yami ingafika kuye sijabulele nje ukuthi iza e-Africa yikho esikujabuleleyo even ifika disiye Nigeria or isiya eRwanda or isiya kuphi kuphi as long ize e-Africa yikho babe sikujabulela engazosikhiphi isithunzi lapha and umuntu oyenza sikhitshe isithunzi ngenalo omunye onalo yalela ezikhundleni ngabe kade siyisapotela iNew Zealand ke
ye sibingelele enkundleni basakazi sithi litshona njani ye kuyamangalisa ngoba izano ayithembi isade ayithembi AU ayithembi EU ayithembi ama-Americans kahle kahle kati yona izathemba bani ayithembi iZambia kahle kahle ithemba bani ngoba nje bona kula muntu abamthembayo ube siyazibuza ukuthi njengoba bona kungalabantu ababathembayo bona bayathembeka yini umbuzo okhona kube sokufana labantu abanjengabo Chabangu. UChabangu akulanto oyilungisayo laphana udiliza ituthunyiwe nje kalazwelo ngoba abantu laba obakhiphayo bavotelwa ngabantu manje njengoba iTCCC ukhethwa ilungeneli yena etuzafaka abantu bakhe abazongena ngenkani ngempela ngumuntu osekela lelo qembu kumbe ngumuntu nje othunyiweyo siyakwazi lo ayisiyo nto entsha baningi abantu ababuya laphana ukuthi besenza ingathi bangabalandeli kodwa bezodiliza ngoba bayiqeda tu manje nampo sebebuya futhi sebezodiliza ili ngoba into abayifunayo nje bafuna abantwana baseZimbabwe behluphele besiya phambili yikho nje okwenziwa abochangalo labo Khalphane Phugeni ukuthi baphume nini ku-MD namhlanje sebevuka beyizikhulumele uKhalphane Phugeni uhlale ezikhulumele sikhulumele zabantu bonke nje abaseZimbabwe abawonayo futhi yiwo isinto esimangazayo
basakaze Studio 7 sanibonana
yangihlala eDabeni Mandebele special abantu bakobulawayo maningakhohliswa ngumuntu ngoba yena enenzuzo oyitholayo kulokho okwenzayo usongezo nokuphukeni balikhohlisa lento abayikhulumayo balikhohlisa ngoba bona bale mali abazitholayo kuzana uPF ukuthi bazodiliza into okuthiwa yi-opposition asokokuqala usongezo lokuphukeni bedilize i-opposition bebeku MDCT bayidilizile iphelile manje sebebuya ku-CCC bafuna ukuyidiliza futhi ngoba bethola imali kuzana bethengwa izana bona bayadla bayasutha le mdeni yabo bese bekhohlisa lina abantu bakobulawa bavotile bayikhiphi izana uPF athi abayifuni izana uPF kobulawayo makungokuthi baqinisile lokho abakukhulumayo ukuthi bana bafuna umuntu aphathe lapho zalo lokhona urikholelweni uPrince Dubeko Sibanda ngoba uPrince Dubeko Sibanda ngwasebhinga eluphethe ebhinga kodwa laye urikholiwe waye bemrikholilo ke yena kodwa bezokhuluma amanga lapha bethi bona bafuna umuntu aphathe lapho okhulele khona ngamanga lawo leyo yipropaganda yabo ngoba befuna ukudla imali abazithola kuzani bethengwe izana besidla kuzani.
Hallo hallo Studio 7 hallo hallo linjani njani bakithi hayi sikhona nathi hayi kule ndoda lothiwa kuchabanga kuchabanga umbutha chabanga umbutha chabanga akusuba lothi umhlobane ngivela ngathi hayi azabela abantu bathengwa kubi manje bathengwa kubi manje engezinje so engezinje engazawone labantu thina sifuna inhlala kahle yena uyathula ukuthi ewone abantu thibantu esidibene silele kakhulu into ekwehlupha alikwazi ukuvusile isikhange lo ndoda lo abaye babokuvuma bethu right right akona umntana lanto lezayenza awe ngiyimothe thank you
salibonana ku Studio 7 hayi lokho esikhuluma ngayo indaba kaShabangu lo Khalipani Phugeni siyamuzwa u Khalipani Phugeni uyazama la ukuthi ezilungiselele egoqa goqa abantu ezenza umuntu ongcwele engcwele akulanto ozasitshela yona thina Khalipani Phugeni wona nje into emele uhlale uyazi ukuthi sesikubone kudala ukuthi usobathuba uza robha abanye labanye abangakwaziyo kodwa abantu abayazi ipolitiki kahle hayi kuba obahuke ngeke nje ubasobise ngento engekho wona usobathuba nje suvalavala ukuthi hey wena uyisulube hey uyakhulumela abantu hey wenzani hey ubizwe kuphi ayisebenza into yakho bangumuntu oqokophelele impumelelo yaseZimbabwe ukuthi abantu baseZimbabwe bekhululeke ngeke kuzinvolve into zabo uchaba usobathuba la ukuthuba la ngulithole ngoba ukuthi vele izalo yari aba elections izalo waloba kayirigaga aba elections ngabe yawina o free and fair kati ye kivuma into zabo Shabangu kodwa ngoba la iyakwazi ukutribusa ngenkani sithole iopportunity sisebenzise uchaba ukuthi idestroy vele phezu kokudestroy so wena Khalipani Phugeni nje ukusho ukuthi uyasikhohlisa ukuthi uyavalavala yesu sitshela ukuthi ubafa ubuntu wasebashona lendi yesu ufukuze ezantwana ukumthwakazi kathi manje ba ukhulumela imthwakazi ufundane ku-3P uyabonakala nje wena futhi ukuthi ubuntu okabuvu ayikho nje into yakho Khalipani Phugeni ungasirophi thina nje usiboshele izinto angazodlala ingqondo zabantu lidi
iyangibingelela emsakazweni Studio 7 bakwethu ngezwe abantu baya complaina abantu bakithi bakhala ngokuthi uChabangu urongo nobaba uPhugeni abantu asike sibhekeni madoda ake sike sibhekeni kahle ipolitiki singayikhiphezulu ipolitiki masingayikhini phezulu simisilimeleni iqiniso namhlanje asitshelene abantu iqiniso ukuthi ngabe uJamisa ubusa kahle uyiphethe kahle iCCC ngabe inkinga ifana nalezi opposition enamandla esibhekelele ukuthi izokhiphizana iPF ngabe azenzeki lezi inkinga manje ukuthi uJamisa iCCC uyiphethe ngeyakhe indlela njalo uyifake ephoketheni lakhe mangabe ufuna uhamba naye endlini angahamba naye endlini abuye naye ekuseni eofisini akekho umuntu ozomtshela iCCC ivele ngathi yakhe ingakho nibona nokuthi ufake ikhanda lakhe laphana kwilogo yeparty so into engekho right so abantu bazama ukuthi balungise into isancwebeka hayi ukuthi into mangabe siziyahoma yaba ukhonkolo ingasalungiseki bese kuthiwa abantu bese bekhala kanti sasibheke iphi umuntu emosha sibhekile uShamisa ufuna ukuba nengqondo leyane embi leyane ukuthi ufuna ukubandlulula abantu ngizwile mina mayethu uChabanga kamazi kodwa siyabona izithombe lakade abehamba bonke nanokuthi uhluleke ukupronounce igama likaChabanga bese ethi yena Twabangu igama eliqala elifana nelakhe maliqala ekukhulumeni hayi ekuvaleni ekukhulumeni yini into namhlanje zathi Twabangu engabuthi Chabangu ngoba nenaye uqala ngokuthi Chamisa Chabangu Chamisa so why ethi Twabangu angithi yabona ukweyisa nje amaNdebele uyeyisa yinto esingayifuni leyo nto le asiyifuni so bakwethu ochabang babheka babhekelela inhla imathebeleleni ngoba abantu siyeyizwa
ya lokhuluma noThemba lana uThemba Spanda umnanga kuyazi usehlisa isithunzi ngiyazizwa nje news lana kuyakhulunywa nje bathi bona hey singazishaya singasikele ehwaqweni ngeboro yabona ukuthi usehlisa isithunzi lana nje South Africa sihleli khona thina basibhekela ngaphakathi kwamanzi vele basibhekela ngaphakathi kwamanzi abasasenza abantu mara ngiyezwa nje makube khuluma ngokuthi ibandla le ZANU-PF elibusayo yiliphi lakhona ngoba iZANU-PF silo bandla libusa obani eZimbabwe cela ukwazi nje ukuthi libusa bani eZimbabwe ngoba akulabandla elibusayo lapha eZimbabwe aliphi bandla elibusayo lapho
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ibutho le-Israel libikwa lingenise ingxenye yalo kwele Palestine esigabeni seGaza lapho elilwisana lamabutho eHamas. Kodwa amanye amazwe abalisa eMelika abikwa engafuni ukuthi ibutho le-Israel lingene mpela kwele Lebanon. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina mbona ngathi iAmerica iza kubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine le-Israel ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengeyela iUkraine iwe ithathwe nguPutin sokusitsho ukuthi iRussia becomes strong again. Bafuna bona ukuba yi-superpower. So njengoba beyi-superpower nje kutsho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa yiRussia iAmerika yabisizibona ngani yona yiyo layo yehlulwe yiRussia kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta umabili lawo mazwe ngoba abafuni ukuthi behlulwe yiRussia njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ilesandla so bazibona kona ngokwabo besilwa leRussia mbonti bangavumi ukwehlulwa yiRussia.
Manje nxa sikhangele wena ubona ungani umongameli obengaqeda udubo lolu olwempizo nalezi zombili iIsrael leUkraine ngumongameli uphi ngokubona kwakho uTrump ubengenza ngcono na kulo Biden?
Leze zempi eRussia leYisrael eUkraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi? Mina mbona ngani uBiden uyazama. UTrump anisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye i-Israel ubengaqina esenzela ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe nxa ukuthi kuleli lizwe kulamajuda lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa eye-Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi e-Ukraine esenzela ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efevana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden kuphela uBiden lapha ngidanise khona ungidanise ngeIsrael uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi iIsrael ibe legunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuni indaba ukukhulunywa kulanyulwe bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga kodwa mbona ngani nguye upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Lathi siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseWashington State. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe uZulu uzavotela ibandla leZaphu na kukhetho lwamabhayi elections njengoba ibandla leCCC lingasoze lingene kulolu khetho. Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo lithi seliqotshe amalunga ebandla ayethe aseqotshe umoyo lenye inkokheli.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo-half past 7.